Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhla ka 19 ngomabasa 2017 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Kwenzakele lamuhla eHarare, ibandla lethu MPP leMDCT kusayinele nokuba memorandum of understanding, okutsho nje kuvumelana indlela yokusebenzisana indawonye lokuthi sizasebenzisana njani, kodwa okuningi kuzavela kuzakhulunywa kuyiwa phambili.
Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla ulobelane isivumelwano sokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mujuru okhokela ibandla leNational People's Party.
Uyabona ukuthi eZANU-PF leyo there is always a war phakathi kwabantu beZANU-PF. So siyabaza ukuthi uMgabe uyakhuluma izinto vele engakwanisi ukuzigcwalisa. Thina njengamaZimbabwe sithi kam 2018 kumele sibambane sihambe kuyovota.
Uzulu weZimbabwe uthi kumele umongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF baqale bona ukuguqula ukwenza kwabo babe yisibonelo esihle ekuletheni ukuthula elizweni. Amankampani adinga umsebenzi wokuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. Ema biometric voter registration kits akhangelelwe ukufika elizweni namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namuhla ulobelane isivumelwano sokusebenzelana lonkosikazi Joyce Mujuru okhokela ibandla leNational People's Party kukhetho lomnyaka ozayo. Lesi sivumelwano sesikufake sobala ukuba amabandla lawo mabili kawasoze ancintisane kukhetho, kodwa akukaziwa ukuthi azasebenzelana njani. Sethula amazwi yakhe emkhosini okulobelana isivumelwano lesi oqhutshelwe emzini wakhe eHarare. Umnumzana Tsvangirai uthe isivumelwano lesi sipha uZulu ithemba lokuba elakusasa elibalulekileyo. UTsvangirai uthe isivumelwano sanamhla sitshengisa ukuthi kuza kuba lezinye njalo lamanye amabandla aphikisayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo, yena othi isivumelwano lesi siza kwenza kube lula ukunqoba ibandla leZANU-PF kukhetho lomnyaka ozayo.
Thina njengebandla leNational People's Party kuliqiniso sibili ngiyagcizelela. Khonokele kuzwayo kwenzakele lamuhla eHarare, ibandla lethu MPP leMDCT kusayinele nokuba memorandum of understanding, okutsho nje kuvumelana indlela yokusebenzisana sindawonye lokuthi sizasebenzisana njani, kodwa okuningi kuzavela kuzakhulunywa kuyiwa phambili.
Sike sezwa ukubana bakhona abanye ebandleni kade bengafuni ukuthi libambane lo mnumzana Tsvangirai, kugcine kuhamba njalo.
Asiselabo labo thina njengeNational People's Party kusegcekeni sakuvumelana ukuthi sonokusebenzisana lamanye amabandla kakhulu iMDCT ekhokelwa nguTsvangirai. Ababekuphikisa lokho baphuma saqedelana labo. Khathesi sonke simoya munye ukuthi ukuze into le isebenzele kuhle ngo-2018 iZANU iphume embusweni, amabandla aphikisayo kumele asebenzelane wonke endawonye. Nathi le National People's Party sinjalo sivumelana lakho lokho. Asisela muntu ongathini yakuphikisa lokho.
Manje njengoba ukhetho solusondele, imikhankaso yamarali liyaqalisa nini, njalo iCongress yona iyayenzwa nini?
iCongress yethu ikhona eHarare mhlaka 28 kuyona linyanga. Abalandeli beNational People's Party lizwe lonke sebetsheliwe ilandela ama-structure ethu. Sisuka kuCongress iphela iqeda eHarar yizo sibumbile icuku lethu laqhina lenela sesisuka lapho sesifoka siqine sesiyakhankasa akusekho okunye esikumeleleyo ukhetho selwenziwa amaprovinces akhetha ubukhokheli bawo wonke sokukhona sokusele ukuthi sekucongress mhlaka 28 njengoba nitshile emalangeni amalutshwane sisuka kulangalamuhla sesisuka kucongress sokusiya sadalala sibili sesisebenza
Uxolo sihlobo sami lobe kungumnumzana wethu Selimoyo omunye wezikhulumeli zebandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru. Asizweni ke inxoxo phakathi kukaChris Kandelo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT.
Thina njengebandla le-MDC lonke siyazi ukuthi ubaba uTsvangirai webheda ngeZimbabwe yonke esizwa ukuthi kanti uZulu uthini ngoduko esilukhangeleleyo olubangele izani. So uZulu waseZimbabwe wayekhala ngodaba lokuthi amabandla aphikisayo maningi kakhulu ayenza ukuthi nxa sisiya kusiphika ukhetho kamule amavoti izani icina ingena. So babesikhuthaza ukuthi sidinge izindlela zokuthi sibambane siyekhipha izano ukwenzela ukuthi siguqule impilo zabo.
Manje akhona yini amanye amabandla lawo elizasebenzelana lawo aphikisayo?
Okukhona lapha yikuthi nxa amabandla aphikisayo abanombono onjengawe onjengowethu kabaliswa ukuthi babuye sixoxisane sibone izindlela ukuthi singaxhasana yini ukuthi siyekhulula abantwana baseZimbabwe.
Njengoba ukhetho selisiyafika liyaqalisa nini imihlangano yamarali?
Kathesi amarali yebona ye aqakathekile kodwa thina ikakhulu kemandlala e-MDC sikhuluma kunjenje iinkokheli zethu siphakathi kukazulu emaphandleni emadolobheni sixoxisana lo zulu ubakhuthaza ukuthi balungiselele ukuyabhalisa ukurejista njengamavota silungiselela lelo khetho njalo sobatshengisa udivoce olukhona lokuqakatheka kokuthi bavote elizaguqula impilo yabo ngoba funke siyazi ukuthi njengebandla le-MDC uhulumende womanyano sangena izinto zaguquka okwakukhombisa ukuthi singaphiwa uthuba lokuthi singene singaguqula izinto abantu bake bayekela ukudla imbuya ngoluthi.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7. Uzulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Robert Uxolo sihlobo zami uZulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF baqale bona ukuguqula izenzo zabo babe yisibonelo esihle kuletheni ukuthula elizweni andubana abantu bawakholwe amazwi kaMongameli Mugabe yena othi kumele kube lobukubambana elizweni. Kubika uMavis Gama.
Emazwini akhe awethule emkhosini wokunanza usuku lokuthola uzibuse weZimbabwe, uMongameli Mugabe utshela umbuthano obusenkundleni ye-National Sports Stadium eHarare ukuba abantu kumele basebenze ngokumanyana behlonipha izifiso zabanye kwezombusazwe lakwezokholo. Waqonqosela ukuba isiqokoqela yikwazi ukuba umuntu wonke ngoweZimbabwe kungakhathalekile ukuba kulokwehlukana kwemibono. Abezokholo labo okubalisa umfundisi Tafumane Clement Zenda waseMashingo uthi lanxa kumangalisa lokho osekukhankaselwa nguMongameli Mugabe kwezokuhloniphana kundaba zombusazwe bayakwemukela.
Kuyamangalisa ke ukuthi uMongameli welizwe ubaba President Robert Mugabe usekhuluma ngendaba zokuzwisisana lokubuyisana nxa kufika kwezombangazwe. Into akade engayenzi njalo engayikholwa engakhulumi la ngayo isikhathi sonke ubaba uMugabe ube kholwa ukubana nguye ke ingqungquthela uma kufika kwezombangazwe.
Umfundisi Zenda ethi yikho kanye abahlezi bekuthandazela njengamakholwa esiKristu ukuba kube lokuhloniphana kwemibono.
Siyakwamukela thina njengabafundisi ukuthi ke ubaba uMugabe usekhuluma ngokubuyisana esingathi political diversity. Kusitsho ukuthi ke uthi yena makasithuthukeni ke sithuthuke ingqondo zethu singaze sathi ovela kubandla elithize elombangazwe elombusazwe umubi kumbe uwrong.
Kodwa abanye bakwamukele ngokuthandabuza bethi akusiqiniso okuthiwo ngumgabe, bembeka umlando kuba nguye imbangela yokukhethana lokungezwani kwabantu elizweni lasebandleni lakhe kusukela ngesikhathi kulwiwa impi yenkululeko. Omunye walabo abangasuthiseki ngale nkulumo kamgabe ngunkosazana Liam Thandwa, umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo enguye njalo unobhala jikelele ebandleni eliphikisayo le-Freedom Front.
Mina nginje ngalahlekelwa even abazali ngenxa yakhonoko ngoba kwakuthiwa ngabelinye ibala abasobeni bezanu PF. So lezi zinkulumo nje.
Ebeka amakhehla emabandleni ehlukeneyo abafana lomgabe umlando kuba yibo abajojozela ukungezwani, ukukhethana ngemihlobo kanye lokuba umuntu ungowaliphi ibandla lezombusazwe.
Akula kuthula okukhona manje. I-violence isiqalisile. We see ama-youth ezanu PF echaya amanye ama-youth amanye amabandla mabe senza ama-door-to-door campaign. Akula kuthula okukhona and akula kusebenza sonke okukhona.
Wengeza ethi makaqale ebandleni lakhe umgabe ukuqeda lolu dubo lokungezwani, ukukhethana ngemihlobo kanye lokungemukela imbono ehlukeneyo lokutshelana iqiniso lapho kulokuphosisa okuthe kwaba khona.
Ngangilalele ekhuluma umongameli akulaphise khona phandle ngale. Emakhaya sebeqalisile ukutshaya, abanye bayatshiselwa ezindlini, abanye bayabulawa. Amapolisa lawo, they are doing nothing.
Kwasekelwa langunobhala jikelele ehlangothini lwabasakhulayo ebandleni le-People's Democratic Party, PDP, uThathenda Chigwada.
Siyawazi ukuthi uPongo ukukhuluma izinto ezingayenzekiwe. Uyabona ukuthi eZANU-PF leyo, there is always a war phakathi pabantu beZANU-PF. So siyawazi ukuthi umgabe uyakhuluma izinto vele engakwanisi ukuzigcwalisa. Thina njengamaZimbabweans, sithi come 2018 kumele sibambane sihambe kuyovota.
Bakhona njalo abathi bazoyicela isivuthiwe bengamthembu umgabe kungasikwaqala ekhankasela ukuthula lokuhloniphana elizweni. Bathi inkinga ngomgabe ukuba uvame ukuphambana lenkulumo yakhe akuchoyo lazokwenza kusehlukana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amankampani adinga umsebenzi wokuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abalelungelo lokuvota eyama-biometric voter registration kits akhangelelwe ukufika elizweni namuhla elanda ukuzovivinywa ukuze etshengise ubungcweti bawo. Ikomishini ebona ukuqhutshwa kokhetho elizweni, iZimbabwe Electoral Commission, ithi izavivinya amankampani la ngeviki ezayo mhlaka 24 lo mhlaka 25. Amankampani adinga lomsebenzi ebemathathu, kodwa umgcini sihlalo walikomishini unkosikazi Rita Makarau uthi sokusele amabili kuphela ngemva kokuba inkampani yesithathu eyakwele Belgium ithe ayisawufuni lomsebenzi. Amankampani aseleyo ancintisanayo abalisa iLuxton Group Systems eyakwele China, leDemalog Identification Systems eyakwele Germany. Kusasa iZEC izahlangana lamabandla ezombusazwe kanye lamenhlanganiso ezizimeleyo ibachasisela okunengi ngamankampani amabili lam. Sixhume isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party, umnumzana Edwin Ndlovu.
Ngathi thina kuyajabulisa ukuthi-ke maningi ama-companies-ke athole lelo thuba ukuthi-ke abe ngu-supplier-ke we-material ena le biometric. Kodwa-ke kungakhathaza ngoba iZANU-PF bakithi isala i-ahead isala phambili entweni eziningi. So kwesinye isikhathi kungaba lizaba bevele sebele khampani abayikhethileyo, sebele lizaba abayikhethileyo benzele ukuthi benziwe isicoco senikhuvu senesiyana. Yikho sisuka-ke bese singani siyethuka kancane. Kodwa-ke kuhle kukhululekile ukuthi-ke kungene kuthenda-ke ukuthi ikhampani engcono kulazo zonke-ke ikhethwe nge-professionalism yayo ukuthi iyenelisa ukuletha leyo equipment isebenze ngendlela eqondileyo. Sakuthokozelela lokho. Okwesibili siwuzile ke umhlangano lapho sizizwe khona ke ngumakarawo ubukhokheli bethu ke buzahamba ke normally sihamba ke singaphansi kwekhodi lenera kusasa ke bazahamba ke behlangana la izethi ke bazwe ukuthi izethi ke ithini kodwa ke esikukhulume labo njalo sisho ukuthi bakube bakubeke kube kucace ukuthi ke izethi kayikhethe ikhampani ngokwenelisa kwayo hathi ukuthi le ikhampani vela kuliphi ilizwe elidlelana lezane ukuthi-f ikhampani ezancedisa ukuthi uqhilibezele beukhetho ke luka-2018 lokho ke kasikufuni kasikufisi akumelanga kwenzakala.
Lisiya emhlanganweni lo kusasa lile mbuzo yini elingayithanda ukuyibuzisisa kuzeki
kuningi kulezikhalazo kulembuzo imbuzo kuyabe ifana lokuthi ena la amakhampani angabe ezabuya akhethwe njani kumbe kwavulwa kwabasobala wonke umuntu ofisayo wa-aplaya na yimbuzo esizabe silayo naleyo lokuthi-ke iselection izahamba njani kuyini okuyabe kukhangelwa kucubungulwa ukuze kuthiwe le ikhampani isikhethiwe-ke isiyiyo ezasaplaya leyo material izinto-ke esizakufisa ukuthi-ke umakarawu le qembu lakhe bazicacise kusasa-ke sibone ukuthi kambe-ke kuyasebenzeka na kumbe athi izaba kuphela ke izana uPF isebenzisa izeki badala ngathi abantu bezimbabwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-PDP sixoxela ekobulawayo. Ulife Talk namuhla kuhlelo lwe-Diaspora Forum sixoxa ngokuvota kwabantu abahlala kwamanye amazwe kukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Elemelika selithembise ukuqhubeka liphathisa eleSaudi Arabia empini yokuzivikela ekuhlaselweni Iran. Lesi sithembiso senziwe kunkulumo kanobhala wezomvikela kwele Melika uJim Mattis lomunye wakhe wakwele Saudi Arabia uMohammed bin Salman. Inani labalobele ukuthola imvumo loba amavisa okuzosebenza kwele Melika ohlobo lwe-H1B visa libikwa lehlile lonyaka ngenxa yokungahlaliseki ngemithetho ephathelane labokuza esikhona elizweni. Abe-US Citizenship and Immigration Services bathi leli nani lehle lisuka ku-233,000 nyakenye laya ku-199,000 lonyaka. Ingcwethi kwezo kuthungwa kwezembatho zomceco oyisakhamuzi sakobulawayo njalo engosakhulayo umnumzana Gilmore T uqoqa umkhosi wokudinga imali ekusiza abasakhulayo abaphuma emulini eziswelayo abaphila lobugoga eyokubahlawulela indleko yemfundo. Osakhulayo lo uthi lumkhosi uzaqhutshelwa kobulawayo kusasa. Asizweni exoxa lo Mike Wobe weStudio 7.
Liberal Fashion Premier i-charity event abantwana abanye esikolweni especially laba abangakhona ukwenelisa ukubhadala imbulekwenelisa ukubhadalela abantu ababo. So ngoba esintini sithi umuntu ngumuntu ngambili, so sirealize ukuthi kula bantu abahambe King George which is a school of children with disability, abanye baye aba under a series of foundation abanye abase Purpose Life Foundation.
Ukhangelele ukubambisana lamankampani adumayo kwezokugqoka na kulolu hlelo ukuze ube yimpumelelo. Njalo awunginikeza amagama.
Research and Survey is a partnership between Edgar Stowe, Dissemina Garments, and local designers abanjengabo Shutterbys to me. So Clicks, Ushante, Nines, nabanye nje abaningi.
Awungitsheleke Brati, thina bontanga abaphila phesheya abafisa ukudlala indima efana le yakho emphakathini kobulawayo, singayenzani ukuze siqale ukuthinta impilo zabontanga kwele Zimbabwe?
Kodwa njengabantu abasemazweni kwezinye isikhathi kulama opportunities nalani elilawo khona ngale elikwazwayo ngani, I think it would be very much important ukuthi baningxale ngoba kule opportunity ekhona ukuthi umuntu weZimbabwe ekhona ukungena mathi musician kumbe umuntu okufashion kumbe umuntu nje oku-tech side engakhona phela ukuthi engene. I think ukuqakathekile ukuthi abantu abasemazweni beshele ngesikhathi labantu abaseZimbabwe because kulabantu abaningi eZimbabwe abavery talented bakhona ukuthi benze izinto eziphakemeyo, but into esekalayo i-opportunity engaphesheya.
Masigoduke kancane siyoxoxisana ngalolu hlelo. Sonke siyazi ukuthi ukwenza lokho elikufisa ukwenza kuzabiza imali. Awungitsheleke bhutwami, uhlelo lo uzabe ukwenzakala ngaphi njalo ukungena kuzabe kubiza malini?
Alright, so iBulawayo session thina izabe isegrant and njalo ufuba ngumuntu ku-VIP, ku-VIP $10 but abanye nje abangafuba ngo-VIP $5 ukungena.
UGilmore ngosakhulayo oyingcwethi kwezokuthungwa kwezembatho zomceco obexoxa ecingweni loMike Wobe weStudio 7. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi uhulumende weZANU-PF usesule yonke inkululeko etholakale ngo-1980. Ngakho zithi ukhetho lomnyaka ozayo yilo kuphela ithemba lokubuyiselwa kwaleyo nkululeko. Kubika uBenedict Nhlapo.
Ngesikhathi iZimbabwe ithola uzibuse ngo-1980, ibihlonitshwa ngamazwe amaningi ngempumelelo yayo kwezokulima lezenjiwayo. Idola leZimbabwe belidlisana imbuya ngoluthi lelaseMelika kanye lephawundi laseBhilitane. Amazwe asezantsi ezwekazi le-Afrika ayethi nxa engahlaselwa indlala azokhongozela eZimbabwe. Izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi bonke lobu bunono belizwe sebubhidlizwe baphela nya ngababusi bebandla leZANU-PF kwabangela ubunzima obukhulu okokuthi akusaqondanga ukuthi kuthiwe iZimbabwe yamthola uzibuse. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Qhubekani Msebele uthi kunengi labantu beZimbabwe ilanga likazibuse likhefu nje lokuthi bengayi emsebenzini. Uthi inkululeko yatholwa kuphela yilabo ababusayo.
Inkululeko noma i-independence elizweni lakithi kusese libizwa nje. Asisabali isimo kuphela ukutshabalala komnotho, abantu nje ngendlela abaphila ngayo elizweni lakithi kunokwesaba ethi inkululeko asikayitholi. Yisikhathi nje sokuthi abantu bakithi basukume banazele ukuthi isitrugle sethu namhlanje sibhekane naso kuyini.
Umnumzana Khulumani Njayo odabuka ewangena uthi okwenzakala eZimbabwe yikuthi kwantshintshwa abancindezeli abamhlophe ababekhona kwafakwa laba abensundu esilabo manje.
Kunzima kakhulu kuzulu weZimbabwe kubana bathakazelele uzibuse ngendlela eyiyo ngoba phela bona besebunzimeni obukhulu obufana lokuswela imali emabhanga, ukuswelakala kwemisebenzi yona esile isikhathi ingatholakali kwele Zimbabwe, ukuswelakala njalo kwelungelo loluntu eZimbabwe khona okwenza abantu bengasathembi uhulumende.
Umgcinihlalo webandla leProgressive Alliance of Mthwakazi Unions PAMU umnumzana Clement Ncube uthi lihlazo ukubona ukuthi ngemva kweminyaka engamachumi amathathu lesikhombisa iZimbabwe isezandleni zabansundu iphansi kwesimo esibi kangaka.
Konke nje akukho okucacayo ukuthi kuyiwaphi izwe lifile, abakhokheli mabegula baya ngaphandle, balatshwa ngaphandle, abantu babo bafunda ngaphandle, ucelebrate ini? Awula lesenti yakulelo lizwe but uya celebrate uzibuse wani ungakwazi ukuzibuza. Izwe libuyele emuva 50 years backwards from 1980.
Umnumzana Ncube uthi kuyamethusa ukuzwa kulabanye abathi bathokoza ngabakulethelwe inkululeko yeZimbabwe.
Hlupheka, kusweli imisebenzi, akungeneki ezibhedlela, akula mithi, akula bodokotela, akula nesi ezikolweni. Kwezindawo sibona abantu sokusebebhatala school fees ngembuzi. Yinto bani le? From top to bottom ufila ayikho into ecacayo. Zimbabwe is a failed state, so there's nothing to celebrate lapha.
Kodwa kumculo weZimbabwe odumileyo uzinjaza yamluma uthi akulunganga ukuthi nxa ugezisa umntwana ungabona amanzi singcolile ubusuchitha konke lo mntwana.
Siyabonga kakhulu nje khona ukuthi nathi izilakithi nathola ukukhululeka kwaselebrethwa ke independence ngale date eselebrethwa ngayo. Engakusho ukufisa nje ukuthi mhlawumbe izinto zibuye zibuyele esimene nje mhlawumbe kuhambe kahle konke.
Nakwelinye icele isizalwane sePlumpt umnumzana Big Foster Gomose uthi kufanele kube lizilo ukusebenzisa ibala elithi uzibuse nxa kukhulunywa ngeZimbabwe.
Singabiza lento esinayo sithi independence. Sizoyenza abantu abayazi ukuthi independence yini basihleke. Ngoba yilapho kwaqala khona iproblem ngo-1980. Kwakhululeka uMnangagwa, kwakhululeka uMgabe, kwakhululeka yonke leyagengena leya. Smith wazi ukuthi noma ngiyilwa nalaba abantu kodwa ilizwa kumelanga ngilibulale.
Umnumzana Msebele uthi sekusemandleni entsha ukusebenzisa ukhetho luka-2018 ukuguqula isimo esikhona ngoba abadala bayidlala eyabo indima ngo-1980 bakhulula ilizwe phansi kombuso wamabhunu.
Manje ziningi indlela ezihambisana nasona lesi sikhathi sokuthi kufanele sikhethe ukuzithatha ukuthi silwele inkululeko yethu. Kuhlanganisela khona lelo khetho oluzayo isikhathi sokuthi abantu abasha basukume ngokuphalisela ukuyavota. Siyovota kumnyaka ozayo sivotele uhulumente ukuthi uzofaka abantu ngaphandle.
Lobanje abanye besithi lolu khetho kalisoke lulethe inguquko ngenxa yokuqilibezela okuhlala kusiba khona. Abanye bathi ngalesi sikhathi sembuso yentando kaZulu kuzafanele kwenziwe konke okusemthethweni ukungenza impumela yalolu khetho iveze xathu intando kaZulu. Mesuro 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kwezemidlalo lamhlanje intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji uxoxa lomdlali wewheelchair racing uSamson Muroiwa.
USamson Muroiwa ngumdlali oncintisana ngama-wheelchair kodwa ekuqaleni kwakhe ezemidlalo ubedlala umdlalo we-wheelchair tennis. Umdlalo oncintisana ngama-wheelchair ungene kiwo ngomnyaka ka-2012 lapho abeyingxenye yeqembu labadlali bakule Zimbabwe abaphatheke kumncintiswano we-Otenikwa Wheelchair Challenge oqhutshelwe endaweni yeGeorge elizweni leSouth Africa. Ngomnyaka ka-2013 uMuroiwa ubuyele njalo kumncintiswano we-Otenikwa Wheelchair Challenge lapho afike wanqoba khona kumjaho we-42 kilometers kusigaba se-T53 le-T54. Lapha ekhaya ikhomine ngimijaho yehlobo lwemarathoni ikho uMuroiwa ecina encintisa kwimijaho ephakathi laphakathi middle distance lapho atshona eqeda khona esendaweni yesibili ngemva ka-Elford Moyo. Ekhulume ekupheleni komncintiswano we-PPC Matopos 33 miler oqhutshwe ekuqaleni kwenyanga kamabasa uMuroiwa uthe yena utshiywa emehlweni ngoba uMoyo elesi sindo kulaye.
Nakanje ndonzile belaye sibili badaya. Ngicela message ukuthi mina ajoyes angina way boy. Sawule boy. Ukhale khonye nje message yahamba yabona.
Lo nyaka uMuroiwa ungenile njalo kumncintiswano we-Otenikwa Wheelchair Challenge kodwa akumhambelanga kuhle njengoba ephuthe esendaweni yeshumi lesikhombisa kumncintiswano oqhutshwe ngenyanga kaNhlolanja. Ekuqaleni kwenyanga kamabasa uMuroiwa uphatheke umncintiswano we-PPC Matopos 33 miler emjahweni we-21 kilometers lapho aqede esendaweni yesibili ngemva kukaMoyo. Sixhumane laye ekupheleni komdlalo lapho athe yena uza kuyancintisa phesheya kolwandle inyanga kamabasa ingakapheli. uMuroiwa ule minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lathoba mnembili 28. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga jaha lezansi singake hlukane sikhangele ezihamba phambili. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai ulobelana isivumelwano sokusebenzelana nalo nkosikazi Joyce Mujuru owebandla le-National People's Party. UZulu weZimbabwe uthi kumele uMongameli Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF baqale bona ukuguqula izenzo babe isibonelo esihle ekuletheni ukuthula elizweni. kwanele ngemthokozo omuhle walamhlanje olivalelisayo ngontungamilinkomo uburoko bantu bamudimo azibe hope makamu wangu ndaboka.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.